indaba ethinta kakhulu abantu beZimbabwe leyo. Ngicabanga ukuthi uhambo lwakhe obelufanele ngendlela yonke ngolokuya ku-African Union. Ngendlela yokuthi sililunga le-African Union, singabantu bakhona lapha e-Africa, njalo ibihlanganyela i-celebrator i-50 years ikhona. Ngizakhumbula ukuthi inhlanganiso yasincedisa ku-liberation strategy, inhlanganiso esizibona lathi singabanye bantu. Kodwa iofisi lika-president weZimbabwe liyadila ngendlela emangalisayo. Nga uqathanisa ama-resources asekhona namhlanje ngemva kokufa kwelizwe, nezinkambo ezikhona ezokuya lapha esingaboni khona, ngicabanga ukuthi kakusincedisi kangako. Kumele kutholakale ama-resources sizwe ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo elizweni, kwenziwe i-voter registration eqondileyo, kube labantu ababuya bezo-observe. Kathesi ilizwe leli balikhangele kakhulu ukufaka imali ekuboneni ukuthi kuba lokhetho olukhona.